Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni samabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebebhataliswa ngemali yama-US dollars ukugada amabhasi la.
Ofuthi akula umuntu olukhola leli estoki isosethi sibilinto yakhona kuma boards schools like today maybe kanti nge receipt elifuna ama US dollars awongelalo le receipt umntana kahamba esikole.
Inkampani yeStarlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo beinternet elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kwele-Switzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kaZulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi ohulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo lontu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jenson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukubotshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilungelo zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babekhuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi babahamba indaba zabo Sudan labo Naima labo Nicaragua ngale labo Burundi labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama reports ukuthi kwenzakalani kuma hotspots anjalo. I-session esithakazelelayo kakhulu nje ama human rights ukuthi sicebisane sibonisane lokukhumbuzana lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenze ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende. Ye ukubotshwa kwabantu 78 avondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards ISADC kuye kwasibamba kakhulu. I-statement ekhuluma United Nations le vele ibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe. Sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhitshiwe after ISADC, but again into nje esimele sikhulumisane especially eZimbabwe. Kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo into nje azingani zimazonzo okwayenzakala after indaba zama-recalls and so on, and kumele lisadak ukuthi abantu bebethembele kusadak ukuthi engxenye izabuya le outcome engani ngcono. So khonokho nje kuphongukuyenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxhwatha kuyabhoyila ekhaya la. Into esingabona ngani i-United Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa i-problem siyayibona ekhona, but ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu, because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth. So khonoko kuqakathekile ukuthi walithi sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene estradini protester. So we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 ewele Bilitani. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo. Kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo.
The Voice of America.
Umthetho ndaba ophakemeyo owe High Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e-bail abahlali begokhwe abayisishiyangalombili ababebochiwe besetheswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano we-SADC. Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belubhekise ezikolo zabo, njalo abanye abazali bekhonona ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la. Lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela ama-uniformu, njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomabhalane kwinhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu.
Ngani kuyahlupha yizi izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu ohola i-US dollar. Kwaye kuzindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar, of which akula muntu olihola yena le-US dollar. Iso sad sibili into yakhona. Kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo. Awungelalo lelo receipt umntana kahambe esikolo.
Imbadalo yama-school fees ke lokho kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga.
Uhulumende vele uthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees, but ama-headmaster bayabaxotsha abantwana. Even khonapha local bayaxotshwa abantwana. We've had cases of abantwana bexotshwe esikolo, abantwana ubone sebeloiter around the town bethi sixotshiwe.
Liyake libe lo mhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini.
So esibela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho sizakhulumisana khona lawo sinsi isikolo sasanda ukuvulwa sizabona ukuthi kuyahamba njani kathezi ngoba uhulumende vele lokho esithi abantwana bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle elibanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntwana ozaxotshwa esikolo, akula mntwana ozayalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi abhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqiniso affect education system ngenxa yokuthi ababalisi as long they are not motivated asoze befundise kuhle abantwana bethu. Abantwana bazahlala beyokhele befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100% effort. Ngenxa yokuthi iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni. Akuhambelani sibili ngenxa ungayikhangela sibili ipay ka-teacher. Ubusubona ukuthi uteacher mele aprovide any but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle. That's why ayiqine ukuba lama extra lessons. Manje lama extra lessons zehulumende sengenele kuma extra lessons sensitive imali ibhadalwe kuye kuma extra lessons. Instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama extra lessons, why abazali lama teacher befuna ukwenza ama extra lessons. I-cause yakhona yinto medikhangela besides ukuthi ukhangela ukuthi abantu bebhadale imali yama extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inkampani yakwelemelika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet eStarlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ile michina elentengo ezichineyo njalo uzulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu akwelemelika $350 abe esebhadala $50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola akwelemelika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala $30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-inthanethi engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-inthanethi elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa iStarlink agoqela eBotswana, South Sudan, leSierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet eWaza Telecommunications, umnumzana Robert Ndlovu.
iStarlink isebenza nendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-Openview yezibheka esibhakabhakeni. So iStarlink layinjalo kodwa yena ishekhe khona kulezi dishi ezokuthengi layo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze iStarlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyithanyela khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite exhuma kuwo lanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi weniyakufuthelela iTalent yakho wayebothela phezu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kweguma lakho kwesikolo sakho sithole i-intanethi yakho.
Ye, lokhu kuzaphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza imitshina enje?
Khathesi ngizasebenzisa izikolo kakhulu ezinye-example ngoba kuyaba le-monitor. It means all rural schools are now having potential online. Kungathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyukuthi ama-network ama-mobile operators ngakakhazi ilelia iyakwazi ukutsho kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But iStarlink ayisebenzisi i-terrestrial technology. So abantu kubhenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-internet yangkhona i-unlimited. Ayiphezi elamaphakethi ukuthi iyakhepha ukuthi $10 kungaka. So i-benefit eyinyenhle kuyakhona ukuthi nje kakhulu emakhaya amaplazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake mina indlozi ngiyakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 20 yabo into engitshoyo. So it means if all communities ngale phandle akuthanga leyi-10 ngoba ingani iyadika linto never change. So we should try to kind of interventions of the Wi-Fi hotspot. I unlimited. There are the protocol cloud page mobile. How long to change the Wi-Fi? I think we will still enjoy the communication too.
Ngasikhangela intengo yemichina e-Starlink le ayisoze ivimbe na abanye ukuthi bengenelise ukuthi bayithenge.
Uyakwazi ayibhakeli bantu. Actually, ngivuleka amophi ngoba uyakwazi uku-accessa i-Wi-Fi edini. Njalo ama-network operators asengokuyazo sikhathi intengo izayehla ngoba sebene-competition.
Mnumzana Robert Ndlovu umqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet eWozatel Communications ubesecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Selokhe eleZimbabwe letheswa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yilelo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yetheswa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kweleRussia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi eleRussia lifuna ukuzitholela okwembiwa kweleZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi efundisa ikolishini leBindira University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi eleZimbabwe kalingeke lithole okuningi kweleRussia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenjiwa kuleli, ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana McCarthy Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshini yakulezinsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezinsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kufuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kweleRussia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodlo seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni netatheli izindaba, umeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana nalele Zimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo esike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla ze-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo ukukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. Izolo ubevele ekhokhela okubangele ukuthi kungabi lokhetho lwesibili. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo lemota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yeNiger, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lowo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlaselwe ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla, spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagcikwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefangayo.
USM Chembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalo mkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela wazafuna ukuthatha amanzi ayimhlane oyi-cerebrospinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu womkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le-damage ku-brain, ngagcine sesiba lama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa ngumkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kusiba serious. Kuthe ngemva kwamalanga ayi-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sekusehanyiswa esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lo nyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kulumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano kulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshulwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kulomncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usengujikile obhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangelwa usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Sasa kungqongqophikisana ekankosazana Harris lo baba uTrump kuyabe kumelelwe ngomuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi unkosazana Harris, is she ready to lead a country like America? And is she ready to take on ubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong, strong character. Umama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisi ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo-mpikiswano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetho lukaLwesi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So, iri 4% ekuma-independence esihlala sikhuluma ngayo. Bona laba bantu bazakhetha bani? According to the debate kusasa.
Okunengise kuthintshile kusukusela ngesikhathi okusenziwa ingxoxo-mpikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IMelika ibifuna abantu abangantha abasha for office ka president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okunengi. But ubaba uTrump wayesengathwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona his sympathy vote. So abantu basebemzwela.
Mnumzana Tim Muringayo ilandela zombusazwe leMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseOhio. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi laba vele loba bengayenzani ihistory yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona ihistory ezanu PF vele ingabhalwa phansi. Yikubona ihistory ezanu PF ihliphelela ngumuntu wakhona efile wezanu PF. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawabusi kahle ilizwe lapho. Hayi yona indongo yadobha impembe ngoba umnanga kokuthi ngopresident uhle uvele ubone nje yonke into vele ihlanga. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi indongo yadobha impembe akakwazi vele ukuthi eyenzeni. Akakwazi ukuthi uma kuthi ngopresident kumele uyenzeni. Yena usitshethe uma ngopresident kumele ubulale abantu. Usitshethe uma ngopresident kumele ubophe abantu. Usitshethe uma ngopresident kumele uthumbe abantu njengalokho esikubonayo. Yumsebenzi wakhe.
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni. Lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye. Ikakhulu kuprogram lethi live talk show bayakhuluma beqeda ukukhuluma bebephinde futhi the same thing. What's so interesting ukulalela uMavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe esike sikhohlwe uMavaza ngoba uMavaza umuntu ohleli kuhle lahleli khona uyakholisa eLondon kanti nabasengezwe indaba zaseZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu. Angazi umphathi wehlelo ngicela ngani lingasikhangelela khona lawo.
Studio 7 salibonani linjalo. Hasi yohlala sikhala kuphela le government yabomnanga kwale. Government yabomnanga kwabantu bagcwele amazwe wonke abantu sifela kwamanye amazwe. Ene into emangazayo uhle ubona ukuthi i-government yeZimbabwe nje vele abalanembezi. Uma umuntu efile uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa khona bomuntu engumuntu ozalwa khona pana eZimbabwe. But uyabhadalisa isidumbu. I-government impela ibhadalisa isidumbu somuntu. Hayi uzathi i-government enjani nale? Hayi. Plus ukuphuma kwethu khona pana ezweni sikhitshwa inhlupheko nale ezano yabomnangagwa le. Hayi indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-live talk lapho esichubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabakancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.